uhulumende lo ophethe umbuso lo laba abaphethe izikhali abafuthume umbuso kubabomgabe baphila kwabo umhlaba umhlaba wephupho esingathi ngesilungu we-denialism okokuthi okubonwa ngumhlaba wonke okubonwa ngabantu bonke ilizwe lonke bona ungathi abakuboni yikho okuzakwenza ukuthi umbuso wakho na ube nezinkinga eziningi njalo wenze izono lodlame oluningi ngoba na iqiniso bayalikhika belibhekile ngamehlo beqambele izulu amanga baphinde nabo baziqambele amanga yikho umfanekiso esiwunikezwa ngulo babuziyambi okubonisayo ngoba ukufa kwabantu konke lokhu ngemva kwama-elections nangama-protest ladlulileyo abakhulumi ngakho bathi bona baqhuba elamalungelo abantu which is i-denialism lephupho lolulo engikhuluma ngalo ukuthi baphila kwabo umhlaba okubenza bebe ngabantu abayingozi kakhulu ngoba abantu abanjalo abangaboniyo ukuthi abakwenzayo kubi bangaqhubeka besiya phambili besenza ububulali lobugangu njengalo basebeyibenzile.
Uthe ekhuluma ngomnotho weZimbabwe uZiyambi wathi wenza kuhle kakhulu uzinzile lanxa nje uphazanyiswa lapha lalaphaya izijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zikahulumende. Ngokunjalo uthi izijeziso lezi kumele zesulwe. Uthini ngamazwi akhe la?
Okunye mnumzana okukhona ngalaba abantu esingathi ukuswelakala kolwazi lobumpumputhe ngaphandle kwephupho leli le-denialism engikhuluma ngazo laba abantu ngathi abaphiwanga ekuhlakanipheni la kuchwepheshe nje okwazi ukuthi umhlaba usebenza kanjani ngobana eqinisweni lamaqiniso izijeziso lezi zivele ngenxa yokubana kulokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lombusakabi phakathi komphakathi ngakho zizakwesulwa kanjani izijeziso umbusa kahle ungakezi phakathi kwabantu lamalungelo abo engakami ngenyawo ezimbili kusiqalisela kuye yena ngokwakho ubaba umnyangakwa uzothola ukuthi kunobumpumputhe lobuthundu lokungahlakaniphanga okuthile lokuswelakala komqondo kubakhokheli laba abakhona okuyinto ethusayo ngoba umbuso wakulezi nsuku wemazweni lokuphathwa kwamazwe kwakulezi nsuku kuyamdinga uchwepheshe kuyayidinga inkalipho njalo kuyabadinga abantu aba-up-to-date abanolwazi ngokuthi umhlaba uhamba kanjani abakakuboni laba abantu abaphethe izintambo zaseZimbabwe ukuthi balayo uchwepheshe lokukhalipha lokunyanzelela lobuchopho bokuthi baqhubeke leli lizwe phambili.